Msakazi labalali baka Studio 7, thina njengebandla le-CCC lapha eMatabeleland South lokudana kakhulu ngesenzo samapholisa, mhlawumbe ngithi ngesenzo seZANU-PF, ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo, khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe. Kusemgcekeni kuba lokho okwenzakalayo kasomthetho, kuyikuganga nje kweZANU-PF isebenzisa amapholisa ngoba bayasimisa ukuthi senze imihlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo. Ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano, eMatopo bawumisile umhlangano, eMzingano bawumisile umhlangano, lalapha emsiza kogodlwayo bawumisile umhlangano webandla le-CCC, okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa ukuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe. Thina senze into efaneleyo, sabhalela incwadi yamapholisa sibazisa ngenjongo yokuba sifunde sihlangane njengebandla le-CCC, senze ama-meetings ethu singathi ngamarali, okuyinto edingwa ngumthetho we-mob. Kodwa bona batshengisele ukuba kabafuni senze into esemthethweni, bafuna ukuthi mhlawumbe bancindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza. Kodwa lokhu thina njengebandla le-CCC kusinika amandla, kusinika intshukuntshu, njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukuze sibe siyenza ngalesi sikhathi. IZANU siyethukile, IZANU yesaba, amagwala ayesaba, IZANU-PF isitatazele, sinanzelela ukuba umbuso usuyiphunyuka.
Manje kungaqhubeka lokhu kunjalo, lona ukhetho soluseduze, lizathatha nyathelo bani?
Lokho okwenzakalayo Msakazi kuvele kakusethusi, yiyo kanye i-reaction ebesivele siyikhange kunyamazana leyo kuthiwa iZANU-PF, ukuba ma isinanzelela ukuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khonokho evele sikwenza khathesi. Imihlangano le ayivalanga khonapha kuphela eMatabeleland South, ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikele leZimbabwe. Bavele bazama ngazo zonke indlela ukuba abantu bangahlangani, babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguqu elizweni leZimbabwe. Thina njengebandla lolu daba sesiluthethe, sesiludaba esilenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo. Kungenzakala amapholisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulu lalo daba, ibafose ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo, ngendlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo. So ziningi indlela esingazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla. Kodwa okuhle mhlawumbe okuqakathekileyo kufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko, kumbe ngamapholisa kumbe iZANU-PF. Abantu beZimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane, bahlale phansi, babonisane ukuba benza njani ngekusasa lelizwe leZimbabwe, ngoba konke lokhu kungumlando wethu. Akulanto ezasimisa thina njengebandla le-CCC, kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana beZimbabwe, yiso lesi sikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli, senze ikusasa engcono eyami leyakho, laye wonke umuntu, umntwana weZimbabwe.